Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 23 lwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu kwesinye isikhathi bayazisupa njengezinto ezokuthi ubani engasahlangabezwanga ubani, kanti umuntu phela vele ohlangabezwayo ezikhathini eziningi umongameli welizwe.
Ukuhlangabezwa iziphathamandla zakwele China okwenziwe umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga kudala inkulumo.
Kodwa kukavele ukuthi ngabe sithi kazifataka kahle emphakathini bathi ukuthi kuqalela ngakhi, njengalokhu besofa abathathe belesikhathi eside bemlandela.
Umkhokheli wenhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-Atuz umnumzana Obed Masaraure uyabotshwa eHarare.
Hayi, ngiyakubonga ngesitatimende ngifakile nje ukuthi kwenzeka kanjani usukela ama-war veteran ukuhlangana kwethu silungisa iy'thole ezishile siyefika lapho kwaphelela khona uma uqalisa isitatimende.
Ukuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Jinga Dube oselobe ugwalo olulonda impi yenkululeko. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukuhlangabezwa iziphathamandla zakwele China kwenziwe umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga kudala inkulumo. UChiwenga ufike phakathi kwamabili wahlangabezwa ngumsekeli womeli wakwele China umnumzana Zhao Bao Gang labe muli yakhe, kodwa unkosikazi wakhe uMary engekho. UChiwenga wasuka elizweni kunyanga ezinhlanu ezedluleyo waya kwele China lapho ayelatshwe khona umkhuhlane ongaqanjwanga. Ukungahlangabezwa kwakhe iziphathamandla zikahulumende kudale imibuzo eminingi, abanye besithi kukhomba ukungezwani lomongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa ababili laba babonakala emfanekisweni bejabulelana. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule, sambuza ukuthi uyibona njani inkulumo esiqhamukile ngalolu daba.
Uyabona kunjani Gande? Abantu kwesinye isikhathi bayazisupa njengezinto ezokuthi ubani engasahlangabezwanga ubani, kanti umuntu phela vele ohlangabezwayo ezikhathini eziningi umongameli welizwe nguye ayithi naye zahambile. Njengoba uChiwenga ubevele emkhuhlaneni begula, akade sihlangabezwa noma ngabemeli abamuli kumbe ngobani abakhona, but amboni ukuthi kungaba yindaba esingaba yindaba yokuthi kahlangabezwanga kanjani. Uhlangabezwe ngamaChina, lokwana isiko lokho, ayisiko nje.
Kodwa yena ukuzwa kwakho ubudlelwano babo umongameli lomsekeli wakhe bunjani?
Lokho yabona izinto ezinjengalezo ngabantu nje abafuna ukubona abantu be abakhuluma indaba ezingayisizo besehlukanisa abantu. UChiwenga wahamba ngomkhuhlane eChina, usephendukile uVice President, uVice President welizwe. Ngokunjalo ukuthi banjani uPresident kathi njoba kathi uVice President phela uPresident noVice President kathi vele kuyini okunye abakukhangeleleyo abantu ngaphandle kokuthi bona badale umumulwane ukuthi abantu laba bazwani. Kathi ngezinye indlela akunjalo, asithina ebandleni lethu kuzani uPF silakho khonoko, ngingazi kumbe kunxa abanye balakho bayakwazi khonoko ukuthi kulokungazwani. Umongameli lo Vice President ngumuntu oyedwa lo.
Ungathini wena ngokuwelwatshwa kwakhe? Kukhanya hayi welatshiwe sibili uqinile, kodwa sikhangela ukubana ezibhedlela zalapha eZimbabwe zingani zona bezingehluleka. Ungathini wena ukuthi kathi abantu laba abathi bona ngahulumende uyazama ukulungisisa izibhedlela kulokuthi abantu bebesiya chitha imali eningi emazweni aphethe?
Ngokunjalo Gande, sisebangeni silathi siyalandela sisadodombela kodwa sineke sizilinganise lamazwe anjengabo China lamazwe anjengabo America labazwe anjengabo singazilinganisa yebo sithi izizwe ezimele kodwa thina singamazwe athuthukayo amazwe asathuthuka esingalaka ukuthi sibe lakho mhlawumbe ikubona abanye abantu ivili kwabanye amazwe nalawo athuthukile behamba besiya kubo India lesiyadinga ukwelatshwa kumazwe njengabo India ayiwo alemitshina alamadokotela ate phecelezi ngokunjalo akumangalisi konoko ukuthi abantu umuntu asuke eye kwelinye ilizwe edingwelatshwa okungcono okwedlula mhlawumbe kulelo lizwe akilo. Thina singamazwe athuthukayo sisakhula siye sizafika lathi khona bani asithembeleni ukuthi ngeminyaka elandelayo lathi siyabe sesisenelisa ukubamba imikhuhlane engaphezulu ngebanga eliphezulu nemitshini ephezulu amadokotela alobungcwetho obungaphezulu.
Alo ke ngumnumzana Believe Gawo lesiphathamandla sebandla lezano PF ubexoxa icingweni le Studio 7 esecholocho. Lokhu sikudaba lunye unobhala wogatsha lozokwethulwa kwezembiko umnumzana Nick Mangwana eloba ebulenjini bokuxhumana iTwitter uthe kuyamangalisa ukuthi abameli beChina eZimbabwe bengagijimela ukuyahlangabeza uChiwenga. Kodwa ingcwethi ecubungela izombusazo umnumzana Rejoice Ngwenya uthi lokhu akulamsebenzi.
Kanti yini uyacululwa njani nxa kuthiwa khona uvice president uyaphendula ngantsho kule department eku-president's office OPCA protocol ku-foreign affairs le protocol kuthi amaChina akuratelwe mbani uthi Chiwenga sesiza labo phela nxa vele kungela bengisela ukuthi emzini wezanu pf kule kungabangxoza lokuxabana bazathatha i-advantage kuyazokutshengisa vele ukuthi isikhundla sakhona asitsho lutho ngoba nxa ngaye silesithunzi le mpande kwakuyisiprotocol yakhona ukuthi nxa ehlika kumbe ahlangabeziwe nguyo umnangagwa kumbe uKembo Mohati.
Ye, kodwa uyatsho lapho ukubana kungaba le ngxabangxoza ingaba ikhona yini ngokubona kwakho?
Angikholwa nje ukuthi ye yabona abantu bezanu phela bevele abantu abaxabanayo kodwa kungabe kukhona engakucabangela ukuthi uZulu vele uyakhalakhala ukuthi kusikele isikhathi leso okwakhitshwa khona uMugabe sukuphothi kweyiminyaka emibili akula nto eyenzakalayo abantu balokhu behlupheka ngibona ngathi mina amasoja sibilayo namapholisa siyahlangana la kuphele esikolweni ezindaweni baye bekhonona kungenzekele kungenzeka ukuthi engingasokulukwethuka kumnangagwa ukuthi ingxenye abantu sebecabangela ukuthi kumbe uthi umnumzana uChiwenga engenza lokhu anakwenza uMugabe ukuze abantu baqalise ihlandla lesibili elizwayo.
Zikhona yini impawu ezitshengisa ukuthi kungakulokufuthelana kubandla lezanu PF okufana lalokho kwayenzakala ngesikhathi kuze kususwe umnumzana Robert Mugabe?
Lelo liqiniso ngoba phela antsho kwakuvele ukuthembisa ukuthi nxa njengoba beyabekhipha uMugabe izinto ziyaguquka zikhangele you know indlela eqondileyo kodwa vele ngiyazi ukuthi njengokukhuluma okwenza abantu abahlala namasoja abangane emampolisa kuloku khonona vele kwakusokukhulunywa nje eHarare solamahungahunga ukuthi engxenye uChiwenga uzagcina sisenza lokhana uMugabe sisebenza labantu abanye kuloku khonona okukhulu ngoba abantu okwakhathesi sebekhathele akuye kwethuse ngoba phela omongameli bezanu PF bantu bahlala labantu aphele khala bayikhalakhale besithi salincedisa ukukhipha lo mzanu uMugabe labo kasukuri labana bayakhwezela labo besithi salitshele ukuthi abantu laba elibayelethela umpulu labo abasuzibali balincede soliqiniso sibiluthi kuloku khonona lokuhluphana phakathi kwezanu PF yikho abantu besithi bona songathi abantu bebejabula ukuthi uChiwe engasephendulile sokuza kwenzeka lelo khona kuyenziwa umnumzana Mugabe.
Alo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazo ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseHarare. Umkhokheli wenhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Obed Masaraure, ubotshiwe lamhlanje eHarare esetheswa icala elingaqondakaliyo. UMasaraure uke wathunjwa ngenyanga kaNhlangula lonyaka ngabantu abangaziwayo, wakhululwa impahla, watshaywa kabuhlungu. Lamuhla ubikwa obezivakatshela eHarare lonkosikazi wakhe wadunyelwa ngabantu kade belandela imota ebitshayelwa ngunkosikazi wakhe bevela emaphandleni lapho afundisa khona bambopha edolobheni leHarare. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Atuz umnumzana Decent Collins Bajila ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umnumzana Obed Masara ore ubotshiwe namhlanje eHarare. Lapha kade efike khona velela lapha afundisa khona duzane ngedorobhu laseHarare endaweni okuthiwa kuseChemanza. Uthi abantu akade bemlandela belesikhathi eside nje bemlandela elokuba nanzelela kodwa enganakani ukuthi kungabe kungabantu abalezinye injongo ezingalunganga. Babone ngesikhathi semise imota ezama ukuthi ancedise unkosikazi wakhe ukuthi engayipanga njani. Basebebuya kuye bambopha ngaseleso sikhathi.
Manje bathi cala alidalileyo kuyini?
Bathi ilokho okuthiwa public misconduct ukuthi kaziphathanga kahle emphakathini. Kodwa kukavele ukuthi ngabe sithi kaziphathanga kahle emphakathini bathi ukuthi kuqalela ngakhi. Njengalokho besekuha abantu ade belesikhathi eside bemlandela. Sinanzelela ukuthi vele udaba lokulandelwa kwabantu abayingama-activists abalokhu kwenza emphakathini abanjengaye u-Obed Masaraure lungani luqhubeka lusiya phambili khonapha kwelaseZimbabwe. Njalo kuyasimangalisa ukuthi uMasaraure besele sikhathi bemlandela. Esikufisayo nje ukuthi akhutshwe entolongweni aqhubeke ngomsebenzi wakhe wokulwela amalungelo ababalisi basemakhaya.
Manje kungakulokwenza yini lenyathelo lathathwa ngababalisi abemakhaya?
Ye, lokhu kulokwenza ngoba bafuna ukuthi bephule umoya wakhe, bephule inhliziyo yakhe mayelana ngechaza alithetheyo elokuthi uzalwela amalungelo ababalisi basemakhaya. Kunjalo sibili siyakukholela ukuthi indlela yokufuna ukuthi bamephule umoya. Kodwa indoda lesibindi kakhulu sikhangelela ukuthi uMasaraure uza umelana lawo umthetho ekugcineni uzaphuma. Njalo siyakukholela ukuthi akula cala azatholakala enalo ngoba akula nto embi ayenzileyo.
Lo-ke ngumnumzana Decent Collins Bajila, isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa wafube mbula.
Izakhamizi zemaphandleni zithi ziphakathi kwendlala emangalisayo phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Iningi lithi impilo isuke yabanzima kakhulu kwiminyaka emibili edluleyo kulandela ukukhithwa esihlalweni kwaye ngumongameli umuyi umnumzana Robert Mugabe. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Iningi lezakhamizi emaphandleni likhala ezimathonsi ngombuzo kamongameli Mnangagwa lisithi selibhekane lendubo eziningi ezibalisa indlala, ukuqonga kwentengo yempahla mahlayana kanye lokusilela kwemithi ezibhedlela. Izakhamizi esixoxe lazo ziveze ukuzisola ngokusekela ukukhitshwa kwaye ngumongameli welizwe umuyi umnumzana Robert Mugabe, zisithi sezikubona lamuhla ukuthi wayengcono kulalo khona. Unkosikazi Maki Moyo, isakhamuzi semawane phansi kwenduna unhlamba, uthi bathwele amagabha avuzayo phansi kombuso kamongameli Mnangagwa.
Umgabe kade engcono kulalo babongenileyo lo. Iqiniso elihle loJehova uyabona. Lokho kuthi into ziyaqasa ziye phezulu. Amabhasi kasagadeka abantu bakhala ezinyembezi. Kumgabe kade kungekho konke lokho. Nicho ubesinceda umdala lwana futhi sithese zokuthaka sekho ngezwa ngiphela sithi nyangathi oya wonke umuntu namhlobo sithi umgabe kade enceda kulaloko esiyikho khona siphakathi kwenkangala emangalisayo.
Umnumzana Dennis Moyo, isakhamuzi engandeni phansi kwenduna masuku, uthi umongameli Mnangagwa wehlulekile ukugcina izithembiso azenzayo lapho ehluthu nombuso umnyaka emibili edlulileyo.
Ngokunanzelela kwami abantu beZimbabwe bahlezi phezu kwameva. Intengo yezinto zikhwela every day. Imithi yezibhedlela ayitholakali ukuze sokudlula khokhyana kwakusenzakala ngo-2008. Ngiyananzelela inkulumo ayikhuluma eqala uhluthulela umgaba wombuso esithi izinto zizabe zilungile ngemva kwe 100 days. Kodwa manje into seziwesela mehluko umuntu osebenzayo lengasebenziyo obundilelo ongafundanga ukufanana nje okusenkangala eZimbabwe sokome cha 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 cha.
Unkosikazi Train and Love esijubane phansi kwenduna umathe uthi babhekane le ndlela embi kakhulu kuminyaka emibili edlulileyo.
Hayi iminyaka le embili edlulileyo kade siphakathi kwenkangala. Kade kulendlala kakhulu ngoba size saphiwa ukudla nakathesi silokho sifola ukudla ngenxa yokuthi kade sisenkangala. Besikhangelele ukuthi laye uNkulunkulu asinisele izulu elilingene ukuthi silime sivune.
Umnumzana Brighton Naro entalale yena uthi impilo yezakhamizi emaphandleni sinzima okumangalisayo selokho umgabo wasuswa esihlalweni.
Vele nje athi ngapha emaphandleni asikaboni utshintsho lwakhona, otherwise sekungani sekuwesi sekukubi kakhulu. Kho abaningi sebezobe sithi kulo mgabo kusesengcono ngoba isinkwa besiyi 90 cents kathesi isinkwa siyi $15 kufanele sice isikepe nxasa singena amanzi apha sicwila lokho sicwila lokho sihamba lapho. So vele mina ukubusa kwamnangagaoko vele sinswa ngena akulala ukuthi njengathi ngapha emaphandleni vele sekuwesi ngangomunye umuntu ozwisisayo ngawuyayekela nje.
Amazwi akhagcizelelwe ngesinye njalo isakhamuzi semawane umnumzana Gabriel Moyo othi akulanto enhle emakhaya.
Akulanto eguqukileyo emakhaya lapho. Emakhaya kathe siwesi wesi lokhu undoda luyengenile esihlalweni akulanto enhle. Into zonke zimbi kakhulu ngoba into ziyakhwela akusathengeki njalo lelokhu zeli imota kazigadeki and ngikhona kusiya khona kusiya lezula lokalini konke asakwazi ukuthi kathi vele kubonani. Ngesikhathi sikamgabi kwakungcono ngoba wayesenza ekhuza balo uthule izwi vele kakhuzi lutho umuntu opokuzithulela.
Iningi labantu lajabula kakhulu elizweni lonke jikelele lapho kususwa umgabo esihlalweni lilethemba lokuthi lizaphila impilo engcono ngemva kwalokhu. Kodwa kuze kube lalamhlanje izulu khala njalo nje ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ophethe sithi abantu kumele babekezele esalungisa. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Lamhlanje sixoxa lowake waba ngumphathintambo wezabalwa impi yenkululeko umnumzana Jingadube yena osethule ugwalo olutsha.
Ugwalo lwami inhloko yawo ithiyona Quiet Flows These Days. Ikho ke ugwalo lolu lukhuluma ngempilo yami ngisukele kuzalweni wonke ngikhula esikolweni ngize ngijoyina i-liberation movement siyaphambili uhamba ngisiya lami kuma-operation ngaleso sikhathi lapha lokuthi ngasuka lapho ngangena le majele ngaphuma ngabuyela le Zambia ngajoyina i-ZIP High Command saphinda ngaphambili ngaze ngathunyezwa e-Russia ukuthi ngiyefunda njalo ngimele iphathi khona. So lokuphenduka kwami sengibuya ngapha ngikhaya ngabuyela futhi u-ZIP High Command head of communications asengiphenduka-ke nge-ceasefire lapha konke lokhuyana-ke lokhu sisiyaphambili sisiza ngithi ezinjalo sakhondakta i-ceasefire asuka lapho ngaka-Minister of Defence asuka lapho ngasejoyini i-ZDI konke njalo nje ngaze ngafika ngakaba ngu-minister. Kunjalo i-short into ekhona ebhakeni le-new dispensation yonke ngikhulumile ukuthi yahamba njani mina okwenzakalayo.
Ye sizwa abanye besithi ziningi ingwalo ezikhuluma ngembali yezandla okokuthi imbali yelizwe ikakhulu eyezibra lezaphu ingani icina ingasayazakali kakuhle ukubeke sobala yini egwalweni lwakho?
Sobala sibili ngoba yiyo into eyadi injongo ukuthi ngikhiphe i-history ye-ZIPRA ngoba siyizwa nje kuphela ngomlomo njalo umusazi ukuthi izipra yasebenza okuzwayo yikho ogeneral Walls bathi bona eyi unganginika izipra ngingathatha i-Afrika yonke ngoyugeneral Walls watsho njalo so wayekwazi ukuthi akudlalwa kwakutshaywa yokusazi konke ukuthi sawisa la mafreme achina sabachaya kakhulu ezambezi yikho abaningi bathi bona yinto eyenza ukuthi i-Lancaster talks bazi yikho-ke akulamuntu owaziyo ngalokho kungathi yinto efihlwayo kanti sokumele kube segcekeni
kunye dispensation lapha kahle kuyini elikubambayo kugwalo lona
hhayi mina ngidispensation ngifakile nje ukuthi kwenzeka kanjani so lama-war veteran njengama-war veteran team ukuhlangana kwethu silungisa into lezi size siyefika lapho kwaphelela khona uma qalisini i-dispensation ukuthi mina ngiqinisa ukuthi into le yalethwa ngama-war veteran more than by the army i-army yathatha nje sokuyimbongolwane ekade sibhoboka sebethatha-ke bona njengabantu abalembhobho
manje ngemva kokubala lolu gwalo kukhona yini esingakufunda ngokwenzakalayo kathesi ukuthi kungakuhamba njani kuyini kahle esingakubona phambili siyasibona abanye ababhala ingwalo zakathesi besithi bona hayi osikubonayo ukuthi udaba lolu olokusuka kukamuyi umnumzana Robert Mugabe kukhanya aluyenzwanga ngendlela eyiyo okutshengisela ukuthi kungavuka njalo okunye okufanayo kwelizayo kunjalo yini kugwalo lo
hhayi ngake ngiprofite kodwa-ke kuqakathekileyo yikuthi uyakwazi ukuthi kuze kwenzakala into le ezakhehlojiyayo ukuthi unkosikazi wakhe wayesone ilizwe kakhulu wayesefuna ukubusa yena ngokwakhe sasingazisiyimele leyo nto kungakho kodwa-ke okwamanje ye kulokunzima okuthize kodwa thina abanye sithi hhayi undoda lo uyaqalisa ke sinike isikhathanyana sikwazi laye uzatshengisa ukuthi kuyaphumelela yini kuya phambili kumbe kuyamehlula kodwa-ke ayibanjwangekhanda inso ayibanjwangekhanda asinikeni isikhathanyana sibone ukuthi uya ngaphi ngoba lakho ilizwe namhla kuchawe amasosha athathe kusasa athathe futhi hhayi angikhole ukuthi kungaba yilizwe lelo nokumele kulungiswe izinto ezingalunganga
kodwa bakhona bathi zikhona izibonelo ezikhomba ukubana useyehlulekile ngoba laphana wayethe ngesikhathi esinje kuyaba seku-10 isikhathi sedlule kufike futhi okunye athi hhayi isikhathi esinje likubona njani wena khona
hhayi njengoba ngithilo inhlo abanjwa ngekhanda engimeka ngehluleka kanti lamanye amaqhinga awafaka eceleni ukuthi kulungiswe ilizwe ngazi sizabona ngesikhathi sizabona ngesikhathi seli lizwe asiyonto njengokufa komuntu hhayi ilizwe ithatha isikhathi eside ukufa yikho-ke kumele belokubekezela okuthize
lo-ke ngumnumzana Chinga Dube owake waba ngumphathintambo wezabalwa impi yenkululeko ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba okwamanje-ke sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga lamuhla sixoxa lo councillor Sikhululekile Moyo owephumula le Hyde Park kobulawayo ungumgcini sihlalo njalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi ekhansili yakobulawayo sihlaziya ukuthi abahlali bakuleli dolobho baziphethe njani ngesikhathi amahola okucitshelwa amanzi esengezelelwe
usuku lokuthi amanzi malutshwane njalo emalutshwane njalo izindlini zethu nxa zisufa zibulawa yi-load shedding yezesa asukho ukuthi luhlupho lukabulawayo kuphela luhlupho lukhona vele eZimbabwe amanzi wona ngokwawo awekho ethengekho njalo kubuya kube le nhlupho zona lezo ezenzakala singacushwa amagetsi sifele ezinjini amanzi laphana asahambi kuhle siya kuma-reservoir amalevels njobe phansi sekhile ukuphampa amanzi alingeni ubulawayo wonke nxa sibachasisela ngoba thina kulantu siyenzayo singubulawayo city council esingabazi siyona siyahlala phansi labo sixoxe labo sithi ukuthi kusukusela mhla ka 25 ngombulo siyabe sesingezelele amalanga okuthi siya water shedder nganike example yokuthi kunje mina ngeke ngaba lomhlangano ngomhla ka 17 qoqhusana labo izakhamizi ukuthi kumele zibe kwazi uhlupho lwamanzi luyaqhubeka luyaphambili kungaba worse ukuthi amanzi basole amalanga amaningi laphana nxa kucutshwa amagesi izinjini zethu ezisebenza ngamagesi ziba lokufa okudinga ukuthi kuyabe sekunezindleko ezidingakalayo zokuthi zilungise khona lapho zifile amanzi abe ngahambi kuma-reservoir abe lokhu e-reduce amanzi laphana okusupply ubulawayo so kuyahlangana izesa kubuye lokuthi vele lawo amanzi angikhona asemalutshwane sile water crisis okwamampela
kuvele kulamalanga abantu abahlala bona bengalamanzi libaxwayisa ukuthi benzeni siyabona ukuthi kulabesifazane abalabantwana kumele kugeziswe izambuzi
siyabakhuthaza ukuthi khona kumele babe lama-containers ukuthi amanzi nxa ekhona bakhelele azabancedisa aze abe khona bahlanze izigubhu lapho abagcina khona amanzi kumbe kuyabe kuyini lapho abathela khona bagezise bewagcine kuhle amanzi lawo ngoba ngamanzi abetreatiwe ngamanzi abeclean bengasebenzisa sale siyabakhuthaza ukuthi bengawachithi nje bayasebenzise kokunye nxa seberifila seberifilela i-next shading ukuthi ngalesi sikhathi sile water crisis kuba lohlupho lokuthi kuba lama-sewer blockages ama-sewer wethu abe setutuma okungapheliwe edubuka lapha lalaphayana okubangelwa yikuthi ngesikhathi sivalile amanzi laphana siyabe lokhu sisebenzisa izambuzi izambuzi ezana sizisebenzi sidothi liyani iyahambe yenamathele emaphayiphini nxa amanzi ebuya laphana abe buye kwenye area kungelamanzi okutshengisela ukuthi i-pressure isabi khona liyani ekuncedisa ukuthi iphushe idothi liyani ihambe so kule big flush esiyikhuthaza izakhamizi ukuthi nsuku zonke ngowa-first aid kumele basiflashe kanye nxa kuyukuthi amanzi akhona njalo nxa engekho laba babe bekhelelile babe la manzi ona laba balindele ukuthi bazathela esambuzini bathele ngowa-first aid sincedise i-pressure yama-sewer systems ethu kwenzela ukuthini kungabi lama-blockages amaningi ngoba kungaqhubeka kube njalo kuzadala imikhuhlane njalo baphinde baflashe ekuseni ngowa-first six lapha sincedisa i-pressure kuma-sewer systems ethu ukuthi ingcekeza liyani ihambe ukwenzela ukuthi kureduce ama-sewer blockages lokudubuka kwezitisho kukhona edolobheni sibakhuthaza emhlanganweni njalo simemezela kumarediyo
kodwa ezinye iingatsha zikamunicipala lazo zisebenza kuhle yini njengokubuthwa kwezibi lokunye ukwenzela ukuthi kube lokuhlanzeka
ukubuthwa kwezibi bekusaqhutshwa kahle kungenzakala ukuthi maybe kube lelinye iviki okungabe kuphoseka waswelakala amafutha akhona kodwa kumaviki adlulileyo besibutha kahle izibi sibili bekungakabi lama-complaints siyazama ukuthi laloba siswele ifiweli lamuhla kusasa singayithola siyaqhubeka siyethatha izibi hhayi ukubutha kwezibi bekusaqhubeka ngendlela
leyo bekuyingxoxo lo-councillor Sikhululekile Moyo owephumula le-Hyde Park njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kukhansili yakobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC
Siyabonga sithandekile ke sikhangeleke impumela yemidlalo yenkezo ye-PSL edlalwe lamhlanje iBulawayo Chiefs 3 Chicken in 1 iHarare City 0 Yada 1 Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangeleke inhloko zendaba Ukungahlangabezwa iziphathamandla zeZimbabwe kuze eChina kuphela okwenziwe umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga kudala inkulumo. Umkhokheli wenhlanganiso yamatitshala e-ATUS umnumzana Obed Masaraure uyabotshwa eHarare. Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba lamhlanje sixoxe lomnumzana Chinga Dube oselobe ugwalo olulonda impi yenkululeko silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande lilale